ngabona kulomuntu ongathakazeleli khona oko izidibele yabe ngukhanda tshisa umuntu njalo ngoba noma singabe sinamaproblem esilawo noma singabe sinokuhlukana okuthile esilakho kodwa ama-fundamentals iziqoqela zezindaba ezelizweni leZimbabwe akumelanga ziphanjaniswe yikhokho lokho. Abantu laba bahamba balwela ilizwe leli babengase bantu bembangazi kuphela babe ngabantu bonke bezimisele ukukhulula ilizwe leli leZimbabwe. Ngakho-ke ukuhlanganisa ezepolitiki zanamhla lezi lela ngekuqhathi kangaka kuyabe isiphosiso esinye esinzima esingahambelanga ukuthi ngabe siyenzakala emunini yethu yeZimbabwe. Lokhu akulani lezanu p f akulani ne-MDC. Lokhu kulokuthi kona abantu bayonikela impilo zabo bengela ma-payslip, bengela ma-medical aid, bengela imibheda yokulala khona, bengela even izigqoko ezaneleyo, bengela kokudla okukhona, kodwa baphuma bathi yekela siyothatha ilizwe silisuse ezandleni zabahuquluzayo silifake ezandleni zethu abantu abamnyama.
Kodwa bayakhala phela abantu golide bathi eZimbabwe komile, so ke lokhu kwenziwa libandla leZanu p f.
Kathesi besiyibala amalanga adlulileyo lawa i-America isayinile futhi amaphetshana lana okufaka iy'thengiso ezenotho kweleZimbabwe. Khonokho futhi kuyinto ecelwe ngamadoda wona lawa asemabandleni okuphikisa obaba obithi obaba othanisa obaba owesimeni labanye babo. Usuzibuzuyona iZanu p f ibulele yodilize na ye iZanu p f lokwakho la komele ikubambe, but labo bona labo abaphikisayo banokwabo okuningi omele bekubambe loku ngoba izijenziso lezi ezifaka lezi azihlaseli labo abaphezulu abo, zihlasela thina esiphansi. And akukhathekile ubana ungeZanu p f ungeNDC ungeZaphu muwani, sonke sithele gadalala ngapha phansi ngenxa yabantu abafuna umbuso at whatever cost. Abazi behambe beyocela ukudlulisela into yabo ilizwe labo shuwashuwa iyoluvala lona siyakhiya akula lolu zabo eZimbabwe. Ohlupheka ngubani ufuna ukungena embusweni ngenxa yokuhlupheka kwabambini? Nanxa uwumkhokheli oqoto olungileyo tshengisa ubuhle babo usesephandle ukwenza sibe wazi wona nalapho nxa usungenile phakathi hayi uzenze lokhu wenze lokhu wenze lokho angithi, but ungahle ukuthi uphandle uthiqasa ukuvala izinto ezokuthi ilizwe lethu liye phambili shuwa singabe ukufaka sithi kona yinto elungileyo tona umuntu abe umkhokeli khonapho njana iZanu p f siyebulela ilizwe leli yodwa sonke singabazibambeni sibulela ilizwe lethu. Ake siguquleni ingqondo zethu sikhangeleni izinto ngendlela eyiyo eqondileyo sibe wazi yona iZimbabwe kuqala konke okunye lokho kulandela emuva.